So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi ntambo wezemithetho omnomzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqhakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazo athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi.
Izamtsho sinathi yena walo zibandla elidala ungananzelela thina sinama-structures. Uma sikhuma nama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazi khona thina asinama-sympathizers.
Izakhamizi zakwaBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lumsakazo kamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu masikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi siteshini kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi ntambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shiriyelenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lo mnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Sixoxe lo nkosikazi Shiriyelenga ukuze sizwe okunengi ngalo mhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqhakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms i-Electoral Amendment Act leyi esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli zabanizani kuminista ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Nxa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani azafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esixoxisane ngazo kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye research affairs asibone ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini.
Udaba lama reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima okona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi even eParliament ama MP ethu enjalo lobulutshwani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billion aleyi iyaquketha izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunqa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakho nama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezeki. So ngenye into esithe sizabonisana lezeki njengebandla lamamunye ama-political party lama-stakeholders ukuthi zama ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, okufanana lokuthi indaba ye-results management system ukuthi nxa ukhetho soluphelile ukuthi ama-results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma-polling stations wonti kuma-collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngeyinto izeki engayilungisisa yona leyi ledaba laba-assisted voters ukuthi abanye basebeqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangikumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu ongu-teacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo ke ngunkosikazi Shiriyedenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngoNtulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Elithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abeZANU-PF baya kulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kade sengikhuluma nginje ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngigcwale ibizwe lonke, kodwa abatshithi okuqandele lami ukuthi ngenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo Ntungameli. Yikho ubona, ungabona iZANU-PF iqalisa ukuzonda ibopha abantu bahlayana bengalacala. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunobuthengiso obukhulu lapha nalaphana, sokubonakala abanye bethengisa kuzalo. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labana abanama-structures sisabeza, akudingi ukuthi basisebenzise lama-structures. Yi-structure mina nginje, yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi, labanye abahluphekayo esikhulumisane labo, okutshengisa ukuthi bonabo abahluphekayo ngabe yebo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Yisizi lezolisemakhaya, sizama ukuthi sitshengisane, sibonisane labantu ukuthi ukuba labo lisuka kuZANU. Sokubala ukuthi iZANU ngo-2023 lonyaka kayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuZANU ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since iZANU yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazalinqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenga bakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo, ngivele edorobheni kobulawe uZulu ngisiza lapha enkanzi. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawe ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawe ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokuswele ngakufana, abantu abagula ingqondo batholakala ezitsheni. Kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiliyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyagidika, kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngathi lathi ke siyebona.
Loge ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubeqoxa lontungamile inkomo we-Studio 7 esenkayi. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, untungamile inkomo uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi abe-CCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izanchofu ngathi yena ngwalo zibandla elidala njalo izibandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina silama-structures. Uma sikhuluma ama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazi ukuthi khona thina asilama-sympathizers. Sinabantu abangama-members. And ungasikhuluma abantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-sales, singena elayinini ukuthi silabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-sales wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le-number yokuthi hayi abantu bethu ba-ready, loba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi iZanu-PF lapha sibona thina ngama-sales esiwabambileyo, ngabantu bethu, i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusiyona ukuthi loba sesingama laphana, siyatsho ukuthi hayi lolu khetho siyaluwina thina, kumbe vese siluwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZanu-PF libandla vele elikhona. Njalo iZanu-PF kaziphumule, iZanu-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukuse lenguquko. Njalo abantu sebekhonisa kuba ubandla kwiZanu-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina silibandle ama-structures esingathi ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile ulehlule nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le misebenzi kayibonakali.
Nkomo yamangabisa ngithi kathi sikhuluma nawe ngisho ngiseganyeni ngisemsebenzini ngiyasebenza ngikhuluma nawe unjenje lapha nginabafana abaningi abasebenzayo abasebenzayo ngaphansi kwami akade bengekho emsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaninginingi kunjalo nje bakhona abasemsebenzini uma ufuna ukubona abantu bakhuluma ukuthi umnotho wezimbabwe uguqe phansi batshele ukuthi balamanga akubhode ngamadolobho wonke ubona ukuthi izakhiwo zakhiwa njani akubhode ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe lezimbabwe impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga. Singathathi sifake abantu kwesi sikhathi ngesigaba ngesigaba ozizagijima ulande abantu ovele besemaphandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandele ukuthi yilo dubelayo sifithi umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining kuhamba njani, ukuthi ukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani. Yikho lapho singakhuluma khona ukuthi hayi umnotho uguqe. Umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe lezimbabwe sekwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisa, abasezindaweni bakholisa, abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious abantu basezwekeli ukukhala bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenziwe intando yabo kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ilizwe lethu lithuthu.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekumahlaba ayithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabona kude ozimeleyo othiwa iKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo umsakazo weSkies Metro FM osakaza ukobulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021 waqala ukuya emoyeni kuhlelo lweDDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni ulandela oweZTN lowe3KTV yona yomibili esedolobheni leHarare. Ugeina kumete saiti we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiona TV yabamba le Skies Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakobulawayo ukubana lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imsakazo esakaza iphuma edolobheni lakobulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kulethe injabulo enkulu kakhulu kobulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakobulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele ngengemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingatshe ngezikhulumileyo eze Fetho Communications. Kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani kobulawayo odabuka khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakobulawayo singabantu bemathebeleland siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa, nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa ngumsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo umhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kule indawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisitsho ukuthi lokhu ke yikho esingathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kudelo ubonwe ngabantu bonke abakulo umhlubulo, ngoba kathesi kunzima ukuthi ungavulya iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube lesatellite. Let's hope ikiyo nayo nizabe ibambeka lula. Kodwa ke ngokuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile laphana lapha isitishi esikhona ungawutshintsha ichannel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye besikufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa Open View bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi ikhunywe layo via Open View abantu bayibone khona? Kodwa nxa nje commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala eletheswa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama oyekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucibise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ivuka njani kodwa bagidi? Ah, kunzima kakhulu bagidi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi. Ah, thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntu uNkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7. Manje u-2022 siloko esihamba naye asimanga vele igazithatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana shit ye studio lokana si right ngoba yisabo khona leMpumalanga Zan PF hanya ivumi Zan PF ushiye miliqedile ilizwe yalikhoba nya okwezani PF okwenya okwezandla ngabe okwenyawo ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidependele kwiZimbabwe ibuyizocela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidependele eZimbabwe kakhulu namhlanje iZimbabwe yesiphiwa iZambia umumbu ilomhlaba ongakhi lelizwe lingakhi lamaplaza angakhi bathumba amaplaza bayathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babaqasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle plazini iplaza elali lisapota isizwe umuntu athatha iplaza kuthiwe ngoba yena ungezani PF athatha iplaza ligweve libe lakhe iqede lapho eqashisa inkomo ukuthi izidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yikho khona ukuthi ayikuvusa ilizwe ashiya miZani PF liyahluleka shela liyahluleka iZimbabwe yayisupply into Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayingavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona lapho umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize sicela emziphiwa ngoZambia ashem listele lisamanye amazwe
sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lichagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lasePlumtree uKhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengasikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresidenti uMnangagwa nale yaseDelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela zodwa zonke zibe sesithi khona hayi esinye sibese sisiyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli abalenzayo leli anyway welibona babhisi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen
zihlobo zami sisonke endabeni kamjanana ngilesimanga lo mjanana lowo olokhu eqhubeka ethengisa ilendi ngala ithoyilethi hlangana la esiku zonke ethwele ikhuba esiyegangeni imali le lendi uyisa ngaphi wathathela umntanami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lumfana lo mdala mjanana
siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda lami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu ngencome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngindlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanyase khona alomqondo ohlakaniphileyo ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe lelingaba ngcono kakhulu liphume encindezeleni leyo kuthembisana amanga sithengiswa izanu PF bese ngigcina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba akubona ukuthi okusezimba kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTriple C ibandla ladala elikhandwe ngabo Morgan Tsvangirai sebeze bafabulwa izano so ngikwenti iTriple C inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Triple C sikwazi ukuthi sikhiphe izano uma izano siphumile embusweni sesingakhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yiloko ngaleyo ndlela izwe lingaba ngcono kodwa masadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTriple C ngibese ngizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTriple C ngoba ikaparty la isezi opposition ithola ubunzi so hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha uchuku esilalo siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga
salibonani salibonani ku Studio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senibingelela ngegama lenkosi Jesu Christ ye bantu bakamthokazi nanko ke niyakubona
bona ngapha weni yase kutayimgusa lapho abantu bokuza sebezithindawo sebenze khona obele ukufunayo athole imali ukuthiwa avotelana ama MP nama mayor nama council hayi MRP kanifuni so nango kama council eni yaselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto oluthweleyo imatch leselibheje no ref angeke liwini imatch ungabheja no ref siyalincenga abathwakazi abahle zamani kuvotela ama MP nama councillors ethu ngapha kumthwakazi kuzukhona ukulilwela amadlela enkomo ebuyele enkomeni indawo zokuhlala zibe kahle ama MP nama mayors ethu azalihlalisa ngendlela efaneleyo so nina nithi anifuna mfana omncane aphinde mfana omncane aphinde nanko sebephindile izano ke sifaka abantu baye khona lapha endaweni zenu nampa abone siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu kuthiwa abatshontsha amazambane amagwili yiyona la amashona la aliwathandayo so zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyeni ya okhulumayo nguzenzile Ncube ozalwa kosiwo weflam ngokuhlala ngisedibastut ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le rekhodi
lifuka nje Studio 7 hayi siyabonga bakithi sike sazi inkulumo lapha ngomhlaka 31 inkulumo yemigwaqo lo Victoria Falls wakobulawayo hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele kusho ukuthi uma bangasavakashelanga lapho nabaphethe ngezindlela kula muntu ozosikhulumela hayi siyasokola bakithi vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1 beyofana ikhulume igwaqo yonke manje angithi kukhuywa ngomgwaqo ofaka imali eVictoria Falls abanye abantu abacatshanga ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje usiya khona nxa from ePlumtree kuThekwini road labo demodemaro labo zimnyama zimnyama ngcwethela yakhona yayaphela endleleni hayi indawo zokevela kula mgwaqo right into izosho ukuthi ungakhuluma lezi ziyathatha emaboda zisebenza South Africa ukuthi ziyelungisa imigwaqo thathela insurance lokuthi uma zakona ziyalungisa iphi imigwaqo angazi kodwa anyway zizalungisa leya kuVictoria Falls kuthiwa kulama-tourism khulu ngoba abantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo inzima bakithi hayi zimbagwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bengacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubona imoto eVictoria Falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezivela kumaye amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuraidi kusifa hayi siyabonga Studio 7 belokhu libaletha sibazi ukuthi bakhuluma bethini navese sibona umuntu wafaya ingcono kulo muntu ophila eZimbabwe ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizi izindaba hayi sisilihaya siyalo kuthena iminyaka engu-20 years lisemsakazweni hayi siyabonga sithi hayi inkosi ngalingeze iminyaka yokuphila lisifundele izindaba zingathatha ihlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zeZimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi ye sebengenelwe ngabantu bempumalanga ye sebathathele umhlaba sebatshontshela izifuyo hayi kusekuncane kulokho kubona abantu bakithi basimani embandebeleni lonke nje kusekuncane mali lokho elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan liyalinto ifuna ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esishoneni khona imathebeni edunga so ukuze sikugweme lokhu bantu bakithi asizameni ukusondela kwe-MRP kancane sibe labakhansile e-MRP sibe lama-MP e-MRP asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya nje izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana Zimbabwe lo munye umhlobo asobantu so lati sifuthi bakhipha lokuthi hayi lati singabantu siyaphila voteli MRP uza kuthola ukuphumula lapha le
lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukuze eMelika ngamafitshane, amapholisa ogatshalwe FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho, umnumzana Ziyambi, kudingwa udaba. Loku guqulwa kwemithetho yezokhetho.
amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.